Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Sana na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 7 kuzibandlela 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,121 belo mkhuhlane lo. Inani lasebethethwe yilolu bhubhane likhwelela yaku 5,108. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje behle baya ku 24,070 ngemva kokusila kwabantu abangu 1,287. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 5,887. Abahlatshwe esibili bangu 7,990. Kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,198. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi icabangela ukuthi uhulumende nguye othiye ibhomba elidilize ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Ilitshe leli libhonjwe ngolwesibili ebusuku labhidlika laba yizihlephu. Iziphathamandla zalinhlanganiso zivule icala emapholiseni emaphisa izolo. Inhlanganiso le isike yafaka amanye amatshe endaweni efanayo kodwa atshontshwa. Umholi wayo umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukutshontshwa lokubhonjwa kwamatshela akuhambelani ngitsho lombiko kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kumele bakhulume ngodaba lwegugurawundi bekhululekile.
Umkhankaso wokuthi kukhunjulwe abantu ababulawa ngombhuqazwe kawusozumi njalo ababulala amatshe nabatshontsha kufuze bekujayele ukuthi kuwonakala. Njalo ngisakhangelele ukuthi ngizezwa ubaba lowo othuzimisele ukulungisa udaba lombhuqazwe ukuthi njengoba siyafaka amatshe uma into ezimisele ngoba wathi izinduna kaziphathe lolu hlelo. Izinduna yizo ezazikhokhele umsebenzi ka-30 Okthoba. Ungakhangela amapikitsha uzabona enye yezinduna yayiphethe le-trawel. So kuyabonisa ukuthi bona kubo ukulungisa kufuze kungaveleli kuma-victims kodwa kube ngu-perpetrator othi kulungiswa kanje. Okuyinto engasoze yavumakala. Okuzenzakala yikuthi ama-resources evuma sizaqhubeka senza izikhumbuzo, sizaqhubeka sifaka amatshe. Mpaka bekujayele ukuthi hayi konakala njalo uma kulungiswa akulungiswe ngeqiniso njalo kubuzwe umuntu onguye owalimala ukuthi ufisa kulungiswe njani. Isilonda phela asiyo isilonda saziwa ngumnikazi. So oseceleni special ongiyonayo onguhulumende ophethwe ngena luba u-Emmerson asuye ozatshela abantu ukuthi ulungisa njani. Njalo konke lokuthi ebesezama ukukhuluma inkulumo ngoba ngibona ngazathi eyinye into emotivete lokhu inkulumo yakhe ka-22 December.
Wathini kuleyo nkulumo?
ukhuluma ukuthi wonke umuntu kalandele lokho okufunwa nguye, kalandele lokho okuthiwa nguye. So ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela izigijimi zakhe ziyabe sezibona ngani labo abangasibo bantu abakuphepha bheki yakhe abaphikisana lo mbuso. So yikho kuhanjwe kwadilizwa, kumbeni vele inkulumo yakhe yayi-insider, kumbeni ngasese utheka kuhanjwe kuyedilizwa. Kodwa ngiyakukholelwa ukuthi yena alobana usinsiye, alubona usekhuzile, ngoba indlela yehealing abantu balendlela ezijene zokuzi-expressa and indlela ezikhangelelwe ngama-victims ziningi. Okunye kwangikhona yiyona le nto ye-memorialization.
Lize limangale khonapho izolo, amapholisa ahambile yini kuleli litshe lani ukuze ayizibonela?
Kabahambanga ukuyakhangela khona ngale nje basinike i-RRB. Angazi ukuthi ozaba u-investigating officer ngobani nokuthi bazayenza njani, kodwa hhayi njengoba sesivulile icala, okuvula icala kutho ukuthi sesinethemba lokuthi kukhona abazakwenza, ngoba umqhathi wabo ngesikhole ukuthi nguye okwenzileyo. So siyenzela ukuthi for record purposes kuhlale kusazakala, ngoba kasiqalisi ukuyamangala. Elika-2019 sahamba salimangala, babuza ukuthi sicabangela bani, basitshela ukuthi hhayi sebedinile baswela. So siyakwazi lakathe sothi sibacelile bazasitshela into efanayo. Kungaba yisimanga ukuthi bevuke benempendulo ehlukeneyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa isehlakalo lesi sisolwe ngitsho langamalunga e-ZANU-PF. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections olokugcwalisa izikhenxe edalela eParliament la kumakansili, kulandela ukuhlelwa kwelanga lalolu khetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe inkantolo yokubhalisa labo abafuna ukuncintisa izahlala mhla ka-26 kulinyanga, ukhetho beso lusenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sizimisele kakhulu ukuphatheka ku-by-elections lezo esizimemezelwe ngu-president Mnangagwa ukuthi i-nomination court izaba mhla ka-26 January 2022. I-really by-election mhla ka-26 March ngomnyaka onalo. Kodwa sifuna ukuchasisa ukuthi isikhathi sesadlula, sesingathi ama-elections lo mfutho lo have been taken by other events. Ngenxa yokuthi i-constitution ayilandelwanga, i-constitution ithi kungaba le ndawo lapho kufanele ukuthi kwenziwe ama-by-election kuthatha 90 days sokusiba la ma-by-election. Khathesi uzabona ukuthi izanu edisenza izinto ezingayisizo, besenza imhlangano, bethwala abantu besuka lapho eMzarabane e-Mount Darwin besiyabarejista e-Harare. Ngapha koBulawayo besuka labantu eMguza besiyabarejista koBulawayo. EmaSwingo yikhonokhu bathatha abantu bakoGudu bahambe la bayeberejista e-town eMaSwingo. Yikho siyakwazi ukuqile ede bekwenza. Ede beluka besenza amaqinga besenzela ukuthi i-by-election le bangawina izanyampisa abantu ukuthi ngo-2023 asoze siwine. Iqiniso yikuthi sizababhuqa, siyakwazi ede bekwenza. Njalo sizimisele, amaNdebele bathi zinhle zithobelene, zingathi gwaqa enizabongolela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kungamanga ukuthi ukhetho belungenziwa nje ngoba ibandla lakhe beliqoqa ukuqilibezela.
Amaphathi amanye abeloku ekhala ngokuthi kwenziwa ama-by-elections kodwa besazi ukuthi into yadibambe khonoko yiCovid. iCovid ibihlabile, ikhulumende ibizama ukuvikela imphefumulo yabantu ngokuthi kudluliselwe phambili njengalokhu iCovid ibilokhu ihlala ivuka ibe khona, ivuke ibe khona. Yinto esiphuzile sibili ngokwesisekelo sombuso, kuyacaca ukuthi sokuphuzile, kodwa ke akwenziwa ngabomo, kwenziwe ngomumo wezinto, umumo welizwe, umumo womhlaba obangelwe yindaba zeCovid lezi ezizo zesiphambanise inhlelo zonke ekade lokhu ezibisele emuva umsebenzi onjengawanalo. Kodwa ngokunjalo ke sokudinga ukuthi abantu baqalise ukuthi balungiselele kulolu khetho olubuya yama-by-elections. Ama-by-elections laza yenziwa endaweni zonke lezi ezikhona ezilakule zikhenxe khona ezadalwayo yokulahlekelwa amalungu amanye amadala edala lephalamende lama-councillors amanye. Ngokunjalo ke amalungiselelo asekumele aqale ke kathesi, kubonakale ukuthi kuyalungiselelwa njengoba umongameli sechilo nje ukuthi umsebenzi wonalo ukuthi wenziwe nge-first quarter omnyaka wonalo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PAF. Sixoxe njalo lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Thina njengebandla sizacubungula ukuthi kuziphi indawo kumbe ama-provinces lapho kulama-structures ukuthi sibekwazi ukuthi silabantu njalo silama-structures alohlons ukuthi sikhone ukuncintisa kulelo khetho. Kodwa siza kwenza lokho sikwazi ukuthi imncintiswano yama-elections kwele Zimbabwe singakithi ilokho abakuthi pheceleze regular census where people endorse any illegitimacy. So siza kwenza ngoba abantu bebandla bathi kumele sincintise siziveze ebantwini bezwe esibaphathele khona, silindele ukhetho lika 2023.
Amanye amabandla aphikisayo athi kukhona afuna kuguqulwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo olusuthisa abanengi eZimbabwe. Kukhona yini elifisa lani kuguqulwe?
Ama laws apaswa after the new constitution akekho aligned to the constitution. Okwakuqala. Okwesibili, amabutho engabi involved kundaba zokhetho. Njalo indaba ze media laba ba broadcaster ekhaya abaniki amabandla wonke ilungelo elifanayo ukuthi bekhone ukuziveza kuZulu. Into ezinjalo ze security sector reforms, media reforms, and enkulu yakhona i diaspora vote. Konke lokho sifisa kuguqulwe ukwenzela ukuthi izifiso zikaZulu zivezeke kukhetho.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aqhube inhlelo zokufundisa abantu ngokuvota lokubakhuthaza ukuthi baphatheke kuma-by-elections la ngobunengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Nxa sikhangele ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleleni north, sikhangelele ukuthi kube lama-elections e-Cholocho le-Binga ngemva kokuthiwa ngumeli we-Cholocho south lokuxotshwa epathini kukameli we-Binga north. Kodwa nxa sikhangele kuma-elections ama-by-elections adlulayo eminyakeni adlulayo siyasifumana ukuthi abantu abaphatheki kangako ikakhulu nxa ama-by-elections ezimele nje kungelakho ikhetho lukamongameli abantu abazake baphatheke kangako kungenxa yokuthi ulwazi ingathi information iyabe ingekho ebantwini abaningi ukuthi kule election mhlawumbe vele lokuthi election yangkhona iyabiza abanceda ngani babengaboni kakhulu. Kodwa kuyadingakala kabanzi ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bayevota kungenxa futhi yokuthi abantu ulukuluku lwama-elections bayabe bengaselalo abantu bagcine bebona ungana kuncedi ngalutho khona ukuvota kwankhona. Asikhangelelanga sibili ukuthi abantu abaningi nxa kungazange kwaba le mfundiso edephisiweyo ukuthi bangahamba bayevota. Kusadingakala ukuthi kusukisela umongameli esekhulume ngelanga lokhetho siyafika kilo ukhetho kube ukuphithizelwa kuziqindi lapho kuzavotwa khona kwenzela ukuthi abantu bayephatheka.
Singabona abantu bethengwa ngokudla yini kumbe kusiba lodlakela ikakhulu khona ngapho emaphandleni.
Angeke sakubalekela lokho yinto esikhangeleleyo ukuthi nxa sikhangela ibandla elibusayo lezanu PF livelela kutsho phambilini ukuthi lizasebenzisa ama by elections njengendlela yokubona ukuthi limi ngapi nxa sikhangela ekuthandweni ngabantu nxa sikhangela ukuthi lingenzani ngo 2023 so lizasebenzisa lokho njengendlela okuweya ukuthi limi ngapi usupport base yalo so kuyenzeka sibili ukuthi kube lokuphiwa kokudla kusetshenziswa inketha bechabi yokuthi lo ukuliphi ibandla lowana ukuliphi ibandla ngoba kuwo wonke ama-by-elections athe enzakala besikubona khona lokho.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi izakhamisi zeChilonga eChiredzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi 12,000 sezilakho ukududulwa emizini yazo kulandela isinqumo seHigh Court izolo esokuthi uhulumende ulelungelo lokuzisusa lapho ezihlezi khona. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission idale inkulumo izolo ngokwengeza inani labantu ethi izabakhipha kuvoters roll ngoba sebabhubha. IZEC yengezelela inani lisuka ku-22,000 laya ku-35,085. I-Chronicle ithi uhulumende usesole izikolo ezibhadalisa abafundi abaphakathi kokuloba imihloliso ye-O-Level le-A-Level. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela linjani basazi bo Studio 7 donke nabalaleli be Studio 7 indawana zonke lapho lingabe likhona. Lapha ngifuna ukuthi mphendule lubaba lo ezani PF lo ozibiza ngokuthi ungutshuma ngazi ukuthi yini emandebeleni lo. Umuntu omdala kodwa kana ngqondo ngoba into ayikhulumayo ayina sizotho. Umuntu nje uphonga ukukhuluma nje uyafana lo bhuti wakhe lo believe gawulelo kumbe vela sobantu balani ngathi ngabantu bakwenye indawo la baphonga ukufucula emandebeleni bafuniswa nje isindebele. Abantu bayahlupheka bona balokhu bebhizi bethi yini into yenziwa ngumnangakho. Impumelelo esigabeni ibuya ngomgwaqo. Nanku umgwaqo wasenkaya ubolile. USithembiso Nyoni yiminista khonale uyabulokhu laye ethembisa abantu izithembiso ezingaphushiwo. Hayi bantu bezani PF sikhathele yini sikhathele mpela oyabe mvuna endinga ukuthulana indlovu kwenkayi kwesikhubukhubu khona le sikhathele yini abantu bezana ake nisixolele abantu bethu bayahlupheka manje ngenxa yenu linalokho elifidwa ngumnankagwa khona le please sikhathele.
Studio 7 linjani? Yes, siyabonga kakhulu ngokusilethela inhlelo ngelizwe lethu leZimbabwe. Okhuluma ngohlanhla the Eastern Cape eSouth Africa. Hey, indaba yeZimbabwe izwisibuhlungu kakhulu angidlela abantu ababotshwa bepakwe ngakhona ngathi ngamakhabishi irigardless yomkhuhlane lo khona o-COVID-19 babapaka nje kungathi kungabe le social distance because they don't care and the reason why bebabopha kanje abanandaba nabo bayabazonda and ama foreigners eSouth Africa ngabantu beZimbabwe ama foreigners ngokukhuluma nge-foreigner use South Africa khuluma ngumZimbabwe into eyenzakalayo government of Zimbabwe, the South Africa, ama leaders, they don't care ngama civilians of Zimbabwe. Asokola kangaka for years. They don't care. Njengamanje bekulelo kungale ama roadblock la aqhamuka e-port, e-Bay Bridge. Ngoba bakwazi ukuthi kulapho kuqhamuka khona abantu bezimbabwe kakhulu. Lawo ama roadblock they are meant actually for Zimbabweans, not for abanye ama nationalities. And the reason why kunjalo abantu bezimbabwe they are a threat is in South Africa. And into ufanele ukuthi ama leaders of South Africa ngazibuza ukuthi kahle kahle lawo abantu njengoba bengena kangaka kulelizwe ingibangela yini ngoba elizwe lana lathola uzibuse kudala long time back ngabo 1980s abazihluphi ngokubuza ukuthi becheck lapha abazihluphi ngokuthi bekhulumisane as leaders lama leaders eZimbabwe ukuthi how do we solve iproblem eZimbabwe abantu beZimbabwe bayadubeka please ama pressure groups and political parties take this into consideration libone ukuthi maybe you can help free Zimbabweans abasokolayo please
ukubingelela kusitudio 7 ngesithi yebi 2022 yebi new year igama ngingu-odeni wawamlilo isibongo ngiqhamuka esikoleni abanje kuseflabus khona phana enyamime komahlaba ithwale kokudla omnyama amalala ndawonye umalobola luphakathi ngisithi nathi sinenkinga ngaleliyani lizwe asazi ukuthi lokwakhala nyonini ngoba namanje akulantulungayo amabhoda avaliwe kushaywa abantu izinto ziyanyoka kahle kahle akubonakali ukuthi kunomongameli asazi ukuthi kumele senzeni ukuze izinto zikwazi ukuhamba ngendlela kufane namanye amazwe ngoba leliyani lizwe linento yonke edingakalayo gold khona diamond is there atangazi ukuthi ushoda ngapi why kungenzakali ukuthi abantu bajabule
linjani kustudio 7 siyabingelela sokungumnyaka wonke Luisa la ngokuthuma ukuthi ukuteza yami imeseji lami ibalwe izwe nguzulu ngiyabingelela kuntungameli inkomo labanye abasakazi kustudio 7 lakubalaleli kuzo zonke izindawo kule nto ekhona abantu bakithi okumele siyifunde yikuthi amashona awasithandi awazange asithanda and kawasoke asithanda kakusilo bandlululo ukutshela umuntu ukuthi akakuthandi ubani kakakuthandi njalo akula muntu wesindebeleni umbe emathebuleni umbe itonga elizonda ukuthi libizwa ukuthi uthiwa litonga akula nambiya elizonda ukuthi kuthiwe linambiya akula khalanga elizonda ukuthi libiza ukuthi wena khalanga akula muntu wasetsholotsho ozonda ukuthi kuthiwe muntu wesikholo sejwane only abantu bakithi yibo abafuna ukuthi kungathiwa abantu besishoneni barongo abasithandi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amaswe iReuters ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala abantu abathathu ekade betshengisela izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Voice of America ithi uZulu weSenegal wale ukwamukela umthetho omutsha obujonge ukwengeza isigwebo sabantu ababe bebanjwe ngecala lobutabane sisuka kuminyaka emihlanu sisiya kwelitshumi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo uxwayise uZulu welizwe lakhe ukuthi evikele umbuso okhululekileyo idemokrasi eqinile njalo engaze wavumela udlakela kwezombusaswe. UBiden utsho lokhu kumazwi yakhe okunaza umnyaka iPhalamende yeMelika ihlaselwe ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaBiden embusweni. Lanxa engaqambanga uTrump ngegama, uBiden umsolile phezu kwalolu hlakela esithi uzama ukuguqula iMelika ibe lombuso wentando kayiphikiswa njengamazwe afana leRussia leChina. Yena uTrump wethule owakhe umbiko esola uBiden esithi ubulala iMelika ngemithetho emibi kanye lokuqilibezela kukhetho. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Iqiniso yikuthi ukhetho lweMelika lwabanjwa ngokuhambisana lemithetho yeMelika. Imithethwandaba iyahambisana lakhona lokho njalo. Kwahamba ngendlela okumele kuhambe ngayo kuma states akhona. Njalo isibanga sokudliwa sokwehlukana phakathi kukaTrump loBiden sasisikhulu kakhulu ukuthi vele lanxa usukhangela noma ngayiphi indlela ayiwehlulwa uTrump. Kodwa ke kakululu ukuthi akwamukele khona lokho njengoba simbona. Kodwa ke into ezamele siyikhumbule ukuthi akubanjwa ukhetho kukhangelwa ukuthi osehlalweni kubani. Ukhetho lubanjwa ukukhangelwa imithetho ekhona ngaleso sikhathi kusetshenziswa imithetho yona leyo ekhona. Kwalandelwa leyo mthetho ekhona. Uqinisile uBiden nxa esithi kakuzange kwadlelebezelwa ngemithetho le ekhona. Kwayalandelwa njengoba kunjalo ukhetho lwahamba lwaba ngolukhululekileyo ngendlela efaneleyo.
UTrump wethule owakhe umbiko eqina ngokuthi uBiden waqilibezela kukhetho lanxa lokho kungamanga aluhlaza. Ungathini ngalokho?
UTrump kasoza favuma ukuthi wadliwa okhethweni, akuhambisani laye lokho. Ungakhohlwa ukuthi ungulokho esithi far right emcabangweni wakhe lanxa wayengakuvezi, kodwa ke kuyabonakala ngalabo bamlandelayo ukuthi bakholelwa kule politiki yokuthi umbusi angangena owabo, akusafanelanga kube le election, akusafanelanga kube le democracy. Ngokufana labo Hitler labo banibani, i far right injalo kayikholelwa ku democracy, iyayisebenzisa i democracy ukuthi fake umuntu esihlalweni, kodwa nxa esengenile esihlalweni kayisafuna ukuthi aphume lo muntu. UTrump ngokunjalo ukholelwa ukukhona lokho, kanti ke futhi uyakuthanda ukuthi ahlale ngu-godfather eyisithixwanyana ukuze abuyele ngo-2024 esihlalweni nxa kwehlule ahlale senguisithixo lesiyana se-far right ukuze kube phakade naphakade. Ngakho ke kasoza vumela kancane ukuthi wadliwa, uzahlale phikisa, uzahlale lwisa ukuze achiye iligacy kumbe i-history yokuthi yena wadle lezelwa basale laba abanye beqhubeka besilwa impi yakhona besiya phambili.
Wona umbuso okhululekileyo eMelika, ikusasa lawo ulibona liminjani nxa sikhangela yonke inyakanyaka le enzakalayo kulezinsuku?
IMelika ilalokhu ilesitshwe esithi sona it is a republic if we can keep it. Okutsho ukuthi ngumbuso wentando yabantu nxa ngabe singawugcina njalo. I-democracy umbuso okhululekileyo uyalwelwa. Kuzamela abeMelika bawulwele usuku ngosuku njengalokhu kufanele kwenzeke ezindaweni zonke. Ayisikho ukuthi uvote uhambe uyehlala ngkhaya uthi sisembusweni okhululekileyo. Kumele kuliwe kuyo yonke indawo, kungadutshulwana kodwa ulwelwe uvikelwe. Kuzaya ngokuthi abantu beMelika abazinikele ukuthi bawuvikele bangakanani. Okwamanje babonakala baningi, kanti ke futhi iMelika ilalokho esithi strong institutions, ingatsha zikahulumende ezizimeleyo ezigcilileyo, yizwe esathenjiweyo ezinjengebutho, ezinjengamapholisa, ezinjengani ngani, ezikwazi ukuvikela umbuso wona lo. Kodwa ke umbuso uzavikelwa kakhulu ngabantu beMelika, kuzamele basuke kulokho abakwenza khathesi ngokuba sekulelesi commitment to iAmerika, kule commitment to kuba umdemocracy lokuba umrepublican. Kulelesi commitment to i-constitution eMelika, sokule more commitment ukuba umrepublican kumbe umdemocrat. Ngaleyo ndlela ilizwe lombuso okhululekileyo awungeke uphile kahle. Kuzamele bakulwele, bakuvikele lokho okhululekileyo, balwise njalo lokho okubahlukanisayo. Yebo, kambi ingxoxo zokuhlukana phakathi azilankinga, kodwa nxa sezifike kulesi sibanga lapho bangasavumelani khona lutho, sekuyingozi embusweni okhululekileyo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi ebhalagwe ngolwesibili. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.